soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivunga njani izolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-5 Nhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa sebeqalile ukubhodabhoda ngelizwe besazisa uZulu ngokusungulwa kwebandla elitsha elizakhokhelwa nguChamisa.
Besilomhlangano ke lapho besibize khona abahlali bemanikalet ukubana sikhulumisane, liyakwazi ukubana umongameli swachiya ke ibandla le-TCC, thina sesifokasa kuyaka ibandla labantu bonke.
Abequku lebandla le-CCC elisekelwa umnumzana Sengezo Chabangu bathi ukhetho lwama-by-elections zolwangempela sonto belunzima ngoba bebelwisana le-ZANU-PF kunye labanye babo.
Ethole ngathi ithuba elife engasaphothetshwa, hayi ngayenza lukhulu, kodwa ke hayi seledume ledlula, usezohlala phansi laye nabanye bakho babonisane ukuthi indlela ephambili ngehamba njani.
Udaba lokuthi izinduna yizo ezizakhokhela uhlelo lokukhulumisana ngodaba lwegugurahundi luqhubeka lusegudwini.
Abalizwe abahlukile yibo kumele bazwe kakhulu ukuthi bafunani, balimele okungakanani kungezwani, kuzabathiya belokuthola ngoba yonke icommunity lokukhala lokudivelopa kwayo akukhali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa sebeqalile ukubhodabhoda ngelizwe besazisa uZulu ngokusungulwa kwebandla elitsha elizakhokhelwa nguChamisa. Inkokheli le ivalisa umnumzana Amos Chibaya lomnumzana Gift Ostalos Ziba abakade besesigabeni seManicaland izolo lapho kubuthene khona izakhamizi, iningi lazo zigqoke impahla elombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kumaviki ambalwa asanda kwedlula, kube lembiko ethi ibandla leli lizathiwa yiDemocratic Alternative for Zimbabwe kumbe iDazi ngamafitshane. UChamisa uke waphawula esithi ibandla lakhe elitsha liza kuba lehlukene lamabandla ezombusazwe amanye ngoba liza kuba linjengebandla lesonto. Sixoxe lomnumzana Siziba ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Besilomhlangano ke lapho besibize khona abahlali bemanikalet ukubana sikhulumisane, liyakwazi ukubana umongameli swachiya ke ibandla le-TCC, thina sesifokasa kuyaka ibandla labantu bonke ngendaba yokubana iZANU-PF yasebenzisa ke amadale eZimbabwe ukubana bezame ukuthatha ibandla esalakhaya. Kungasenani inguquko ayilani ndaba lamabandla, inguquko ibuya ngoba ilabantu amadoda labafazi abazimiseleyo ukubana elizweni lokuthintsha impilo yomuntu.
Siyabona ukubana bakhona amanye amalunga edalela ephalamende alokho ekhona engasuki njengalokho okwenzwa ngumnumzana Chamisa labanye. Kuhamba njani khona?
Hayi, laba-ke abasekhona ephalamende labasemakhansilini babe labo njengoba bengabantu abakwaziyo ukubana abantu bathini, bathe bona basuka ukuthi bekhulumisana labantu. Thina esikwaziyo njalo esikuvumelene lebesikubuza abantu abebesitshile eManicaland ukuthi thina njenge Manicaland sizalandela uba kuChamisa lapha yakhona azasitshela ngenxa yokubana amabandla ungakhangeli i-liberation struggle. USmith wayesenza njalo ethatha amabandla ebhaneleyana nebhaneleliyana, asiyo mabandla alwela inkululeko. Okulwela inkululeko yithi sonke njengezizukulwane zezimpapo. So abantu bavumelene ukubana sizalandela uChamisa ngoba enguye umkokheli of the transformation struggle. So abantu bonke basobala ukubana hayi ephalamenti abafuna ukuhamba lokuhlala abantu bengayenza imbono yabo ngabantu abakhulileyo labo emakhansilini. kota tini foka setu uwana selu kusutava lukwa na kwe loketo lufriye nisea uzumonga melu wabuchamisa ngene state house ngae ngangena use kwansu kuchinchimpilo yomuntu wonke kwesipa
unga selu kuti inko keli ehamba lomnumza na chamisa seli ya zina njalo ulolo azina ukuthi kuzaba kuminjani njengoba besibona kungela ma structures lokunye kunjalo kuzaba khona na
nxa siyaphambili siza announce ebantwini bonke uba nalo ngubani wenza umsebenzi bani njalo abantu bazavela phansi bani ngingabona le inhlanganiso asonhlanganiso yaphezulu siyaphansi ngiyaphansi siyaphezulu so lizabona ukuthi ekuhambeni sizabe sikhuluma ngezikhathi nje ezifitshane ezizayo ukubana ke inhlelo zethu zime njani ngimayelana lobukhokeli lakho konke kunye esizabe sikwenza.
Hello ke ngumnumzana Gift Ostalos Seziba oke waba ngumsekeli umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemutare. Kunjalo nje abexuku lebandla le-CCC elisekelwa umnumzana Sengezo Chabangu bathi ukhetho lwama-by-elections olwangempelasonto belunzima ngoba bebelwisana le-ZANU-PF kunye labanye babo. Lokhu kulandela unqotshwa kwenziwe amalunga ebandla lele ezikhundleni zokudinga amalunga edalela ephalamende eziyisithupha kunye lezamakhansili ezingamachumi aphose amabili. Kulamakhansila anintisa ezimele kodwa ayeqotshwe kubandla le-CCC anqobe kulolu khetho eHarare lanxa amanye lawo kade ezimele evela kuleli bandla anqotshiwe ngawebandla le-ZANU-PF. Sixoxe lo wayeyisikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowoza.
Ye ukuthi Citizens Coalition for Change yehlulekile kukhetho oludlulileyo ayisiyonto eyisimanga ngoba abantu sebekwazi kumahluko we-Citizens Coalition for Change ekaChabangu le-Citizens Coalition for Change ekaMnumzana uNelson Chamisa. Njalo okwakathesi kusuke kwabalula ukuqathanisa ngoba umthethandaba uvalele abakaChamisa ukuthi bengamakandidate kukhetho. So sokusaziwa ilizwe lonke abantu besebekwazi ukuthi abangena kukhetho yi-Citizens Coalition for Change ekaSengezo le-ZANU-PF. So abantu basebazihlalela bazihlalela ezindini zabo abazange bazihluphe ukuthi bayovota ngoba bekwazi ukuthi i-candidate abayifunayo kayikho. Yikho phela owenze i-ZANU-PF ithathe ama-seats amaningi. Kona kuyinto vele esatshela bona laba abahamba loChabangu ukuthi izenzo zenu zizakwenza ukuthi iZANU-PF ibe lama-seat amaningi. Lakanye yikho sokwenzakele ukuthi iZANU-PF isile two-thirds majority eParliament okuyinika amandla okuthi iguqule isekelo mbuso. Ye, kodwa achi konoko kuphela amandla lawa aseza setshenziswa ukuthi kuguqule isekelo sombuso uMnangagwa athole i-third term engekho kusekelo sombuso esikhona kathesi. So esingakutsho ukuthi uSengezo labahambi bakhe sebeqhubele uMnangagwa i-third term.
Manje nxa sikhangela phambili kuyini okuzenziwa njengoba ibandla le-ZANU-PF selithole izikhundla kumba ama-seats ayenza ukuthi benelise ukuguqula isekelo sombuso welizwe lithini na lokho
i-opposition yonke amabandla wonke aphikisayo eZimbabwe akusela lutho olungenziwa ukuthi kutshintshe inani yama MP e-ZANU-PF eParliament khonoko sokunikeza sokuza unikeza iZANU-PF amandla ukuthi baguqule isekelo sombuso benze santando. Njalo into lokhu ilihungahunga okwakathesi ukuthi uMnangagwa ufuna i-third term. I-third term leyo isilula ngoba uSengezo usenelise iZANU ukuthi ithole leyo two-thirds majority ekhona eParliament. Yabe sekusithi ukuthi labana ababehugwa i-faction kaMnangagwa laba abalandeli bakaMnangagwa ababeqanjelwa amanga ukuthi uMnangagwa uzangena i-term eyodwa kuthi ukuthi baya bezazibona ukuthutha nxa uMnangagwa engatshintsha umthetho senze luti atole leyo 30 term. Wange kono kuimbange la kasengezo chabangu, oti nga ezo ndile, nganyono inyao zake zikamuge, nganyono akubele ama siti kuzanu PF, nengayo kuzonda labo asebenza labo ku Citizens Coalition for Change. Nesikiwa siti, that's the current scenario prevailing. Iko oso kukona, njalo akusatshintshi lutho.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa oyisikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo. Silokhe silo sikudaba lunye abakugcele lesisi lisekela umnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngumgcini sihlalo webandla leli bathi lanxa benqotshiwe kukhetho lwangempela sonto bazahlala phansi bakhangelisise lapho ukube liphutha khona ukuze benelise ukwenza ngcono kwela kusasa. Sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Chabangu umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabingelela msakazi ngibengandabalaleli emakhaya. Ngiyabonga ithuba lokuxhumana. Ngempela aphumile ama results, hayi imphumela ayikho mihle ngempela. Ayisikho lokho kade kukhangelelwe ngabantu. Kodwa ungacabanga okwenzakeleyo ngeviki nje, I think it was Friday or so Thursday before lolu khetho, umongameli wephathi wavele waphosela intambo phansi. Manje ngesilungu bathi conducive environment ibisingasekho yokuthi uzorana ukhetho, ngoba konke nje kwahle kwama kwafakwa amandla ukuthi kuzame ukulungiswa leyo nkenenkene kwehlula-ke. So ayimangalisi kangako leyo mphumela, ngoba cabanga nje la unguwe ma kungenzeka kathi. Ngakhumbula i-World Cup ngicabanga ka-98 or so, France versus Brazil, wonke umuntu ekhangethi Brazil izowina. Kwase kugula uRonaldo-ke kwathiwa wazwakala njengasazwakala ngasazwakala. Yebo waba khona egemini, kodwa wabona I think badliwa 3-0. Ngaleso sikhathi waye ngiyohamba phambili sibili. So ma ulo president enza ngendlela enza ngakhona, bekungela thuba vele.
Abantu bathi impumela itshengisa ukuba umnumzana Sengezo Chabangu kafunakali. Uthini wena ngalokho?
Impumela itshengisa ukuthi ubaba uSengezo Chabangu usapothejiwe kanjani. Leyi action engikhuluma ngayo ifana nasakhula sadlala ibhora, wawuthi uma ibhora lingelakho wawubuya lebhora lakho la. Ngathi ibhora uma lingelakho bengakudlalisa kubi, noma bakukhuphe noma bakucriticize, wawuthatha ibhora lakho uhambe endlini. Yikho lapho kwenzakele ukuthi kulabanye abathi hayi ngoba thina sesikhuziwe or sesithintwe kabi, noma sesibuzwe imibuzo engekho comfortable, so sengithatha ibhora lami sengihamba ngkhaya, noma thatha ibhora hlala iponjise. Yikho kwenzakele usapothejiwe ubaba uChabangu, ngabe ubephiwe ithuba njengabanye abaphiwa ithuba, wathola imali, wathola i-coverage, wasapotajwe everywhere. Le media sapotaji angithi even khona la mali ikhuluma ngayo lithi OZIT, manje sure kungaba lula ukulandelwa ma abantu besithi OZIT. Akukhathalise kuhambe ecourt izikhathi ezinganani, i-court yehluleka ukuthi daya wena u-ST wangempela. Kodwa usapotajwa yonke nje indawo, usapotajwa internally, usapotajwa i-media, usapotajwa yibo bonke abantu. Ungabheka i-result yemagwegwe okwangena khona u-honorable Unyathi, ubone i-result eyangale eMpophoma okwangena khona u-honorable Moyo. Yikho bona khona ukuthi engathi ithuba elife engasapothejwa, hhayi ngayenza lukhulu. Kodwa-ke hhayi selidumele edlula, usezohlala phansi laye nabanye bakho babonisane ukuthi indlela ephambili ngehamba njani.
Lo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC. Udaba lokuthi izinduna yizo ezizakhokhela ukuxoxisana ngodaba lwekugurawundi luqhubeka lusemlonyeni wabaningi abathi akumelanga kwenziwe njalo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umfundisi siyaphambili moyo wesonto yesiKristu eye Living Christ Pentecostal Ministries International ophatheka kunhlelo zokuxwayisa amabandla ezombusazwe endawonye lomnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe onguye osungula lingxoxo.
Isifiso sethu yikuthi lubanjwe ngendlela eqinisekileyo ezatshiya abantu bekhululekile, nazi izinduna ezikhangela abantu ezibakhokhelayo zizwe sobala kibo ukuthi bona bafunani. Bona balizwe abahlukunezwe yibo kumele bazwe kakhulu ukuthi bafunani, balimele okungakanani kungezwani kuzabatshiya belokuthula, ngoba yonke icommunity lokukhala lokudivelop
Ingqobo isikuwe mnumzana Mkhwana.
Inkinga yami enkulu ngomnga kwanombuso wakhe ukuthi bakekelela imbuya besesabulude. Izinduna ngabantu bakahulumende, izinduna ziholiswa nguhulumende, izinduna zithola izimota, zithola yonke into ziphiwa nguhulumende. Kungakho-ke akukho lutho olutheni singalwenza olungabe lumele izifiso zabantu, bafana nokuthi bayi-extension yakhe yena uhulumende. Bekumele uhulumende mayefuna le nto ilungiseke ixazululeke ngokuqotho. Bona laba kade bevele bekhuluma ngegrawund kwasekuqaleni bevele bevutha umlilo befuna ilungiswe kube yibo asebenza nabo noma engavumelani nabo. Indaba yegrawund yaphakanyiswa yimbovane, iyayiqala phansi yakhuluma ngayo kwazongena abanye abalandelayo nanamhlanje onobhejhi likaZulu nabanye. Yibo abantu abanesisombululo esingelakuthengisa phakathi futhi esingadingi ukugcwaliswa kwezisho ngokudla. Yibo abazokwenza ukuthi kuphume into ezokwelapha isizwe. Yebo, bona bangaba yivoti baphiwe iqhaza banyana elincane, kodwa hhayi ukuthi kungathiwa yonke into ingabekwe emahlombe abo. Angikuvumi mina lokho.
Uyavumelana lo mnumzana Mkhwananzi, mnumzana Moyo?
Njengoba ngishilo ukuthi izinduna nazo njengoba zivele zikhokhelela abantu, abantu kuba bakhala kakhulu, abalimele ngabantu, kokumele ukuthi bona batsho esikile and babutho bekhululekile bangayisabi. Ungathola ukuthi abanye induna ziyabe zivele ngani kwesinye isikhathi esigabeni ziyesatshwa, abantu bagcine bengasakhululeki. Esikufisayo thina ikakhulu nje ezamabandla ukuthi ngakube lokuthula esigabeni, abantu bakhululeke.
Siyabona mnumzana Mkhwananzi ukuthi lapha izinduna kuthiwa zizabuza abantu ukuthi bafuna ukuthi udaba lolu luphathwe njani. Kuyini okusolayo? Siyakubona ukuthi la wawukhona kuleyo mbovane.
Indaba enjengegugrawundi yombuqazo yokulawa kwabantu ye-genocide, funa ama-thought leaders, abantu abazokhokhelela abantu emibonweni ejulileyo enemfundo ene-research ebonisa ukuthi ama-best practices aseke abakhona kwezinye iinkalo zomhlaba ma kuthe kwaba khona i-genocide aphathwa njani, amiswa njani, izinduna zikwazelaphi lokho. Yikho-ke ngithi mina bekufunele abantu abanesibindi abazokhokhelela umphakathi ngokwengqondo, bengesabi lutho, bengakhangelelanga ngokweziso zabo, bebheke ikusasa eliqhakazileyo lomphakathi wonke, hhayi abafuna ukugezisa izilonda zikamnangagwa nokumbambatha emahlombe ukuthi ajabule ngokubulala abantu. Labo ngeke kube ngabantu abangasiza isizwe labo.
Ingqobo yisikuwe mfundisi Moyo.
Mina ngingangena endaweni eziningi kunabantu asebengabantu abadala, asebenabazukulu, bona abantu badala bakhona bengelazithupha, kukhangelwe konke khona lokhu, ngoba abanye behlulekile lokuya ezikolo ngenxa yokuthi abazali babo babevelele bengelazona incwadi zokuzalwa. Njalo nxa bekhulumela abantu bese sifisa ukuthi uhulumende akuhloniphe khonokhu, akulalelo.
Elakho elokucina mnumzana Mkhwananzi?
Yikuyimbukuluza phezulu indaba yegugrawund. Indaba yegugrawund ijule ukudlula lokho, ayisiyo ndaba okungathiwa ngenxa yokuthi sokulungiswe indaba zezithupha abantu bakompasethwa baphiwa lokhu uqedile ngayo. Ijule idephe iphelele emaqinjini omhlaba. Yikho ngithi funa abantu abanobuchopha abafundileyo futhi abazazi kahle izindaba ze-genocide beziphathwa njani. Kumele maso bakhona isinxephezelo kube ngumuntu ozwisisayo ukuthi isizwe sesike safakwa ngaphansi kwesimo esinjengesegrawund siphephile yini ukuthi siqhubeke sihlala sisabelana umhlaba nelizwe nabantu abasebengakuphinda futhi. Ukuze kungaphindi kwenzakale lokho kumele kufakweni nani nani ayikho isiqiniseko sokuthi kungalungiswa khona okulungiswa okufuna umnangagwa okokubhunguluza kuqediwe. Ufuna nje yena ukuthi kwelatshwa amanxeba akhe novalo lwakhe lokusolwa ngumhlaba. Mina ngicabanga ukuthi le ndaba ayikaqali. Bangakwenza abakwenzayo sobe yasifuse. Ngivumelana naye ubaba uMkhwanazi bokuyikunika umzekeliso kwezinye zezinto ezenzakalayo, kodwa ziningi kakhulu into ezenzakalayo ezifana nalokudlwengulwa kwabantu nabantwana ababa yi-product yerephu lakathe sabangazoyise. Kuningi kakhulu okwenziwayo, kodwa bendiqinisa ukuthi abantu bonaba yibo abalimeleyo, babe yibo abatsho abafuna kwenziwe. Njalo nxa sebejile abantu uhulumende akulalele, okunjalo khona okuzagoqela ukuthi into lengaphindi yenzakale futhi kumele kwenziweni.
Lapho ke besilalele umfundisi Siyaphambili Moyo owesonto esiKristu Living Christ Pentecostal Ministries International obexoxa endawonye lomnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazwe belosithandekile emhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 livuka njani sina ngapha siyavuka ezintoko but sivuka ziphezulu kwendlala. Kanti nje sicela ukuthi icela ukuthi uthaba ngolo labona abantu abahamba bengena door-to-door bekhombisa abantu ukuthi bebavotele kabafike lapho egonda la siwabonise. Uthaba nje uthaba ngolo esanzenza ngathi ingwegwe lo kabuye lapho ayezimhlangana ke fike ngapha egonda la sizagijima phambili kwemota nayoyizanda le. Ngimombele kakhulu nje ngimomele futhi ngiyafuna ukumbona kuhle kuhle uthaba ngolo uthola ubusanto ayigida nebuthelelo yoke bafike lapho egonda la bebona umhlola ngaze ayibona. Siyabonga Studio 7 ethi ngabe livuka njani lonke balandeli be Studio 7. Sithole nzima 6 months osebenza kuhulumende ongaholi phambili uchamisa phanzela lo uchaba ngankuna lo.
Alo Studio 7 injani lonke balaleli abathandekayo. Ngithanda ukuphostela ngaleli gama kuthi njengoba ubaba uJob Sikhala esephumile entolongo mina ngibona liyana yindoda ubaba ofanele ukuthatha isikhundla esokuba umkhokheli kwelezimbabwe. Asimxhaseni lwalo muntu uchamise ngomunye umuntu bezathatha lwalo umuntu emsondeze eduzane emenze bengeyokhokhela ayebe ngumsekeli wakhe bembukela izaqina okumangalisayo. Shuwa ngiyacela ngani laba bantu bengakhulumisana. USikhala utshengisile ukuba liqhawe akulaqhawe elifana nalayo kangena ebantwini eliphathi. Ngithemba uZulu ohlakaniphekileyo uzambona umuntu olesibindi indoda eliqhawe. Asizameni wanzezibabe singakhangeli amagwana laba bantu. Mina isifiso sale mfiso udinga abasebenza ndawonye lo tshani
Studio 7 linjani umaya umfana kamlojo walojo kudala vele kwisitudio 7 mali ngabe mhlawumbe liyakho khona ukuhlangana lalo ubaba uThami Joseph. Angicela ke limkhuze khuze kakhulu limkhuze serious futhi ke ami ukudlalela ebazalini bethu. Asitshela ngenzani yabo izani yabo ile mnyari ke ngingaki busa ngenkani yenzeni namanje selokhe ngikhona ngothi khona uzokwenzani uzofaka izidolani uzofaka amadamu ebulawayo behluleka behluleka labo kahambe wayekhampe nakona lesionen le kwekwele kona le harare ya bule shiwan la bantu bakubulawayo serious inanga kona bantu campaign watshela abantu ukuthi ugesa usahluphi into zonke seze right kuyini okwenzekayo manje tili izami yakho khona manje ukuthi iZimbabwe ihamba phambili ngoba corruption izami yakho yena ke futhi hayi iZimbabwe izami yakho yena ehamba phambili corruption manje uzosidinga ro Joseph nyana wabo lo Studio 7 Studio 7 njani sakavama bahle nezindaba esiphakela zona imisha amalanga ezimnandi. Hayi siyabonga kakhulu Studio 7 esizwile ukuthi umnankago usiplanela khona ukuthi asivale imilomo singaphinde sikhulume ngalo daba lwe-ground. Sifuna ukuthi akwazi khona loko ukuthi angeke siyekele ukukhuluma ngodaba lwe-ground. Siyaxoxa sikhuluma ngalo noma engazafaka isigwebo esingakanani noma engazawisa isigwebo sentambo ukuthi singakhuluma uyosinikeza isigwebo sentambo. Akakwenze lokhu ngoba vele thina abanye sasinda phakathi kwengiga yona le 50 brigade yakhe sigiga sibancane singabantwana esifake engidini ukuthi abazali bethu basigige sasinda phakathi kwemigigo nengiga phakathi. So akusisabisi ukuthi abuya sinquma amakhanda sesikwadala singaka siyaqhubeka sikhuluma ngayo igugrawundi. Niyabonga Studio 7 danki.
Studio 7 Studio 7 sanibonani basakazi bami abahle onibingelelayo kungukhubekani usigabadi uvukavuza isendaweni yasegoli laphana ekhaya etsholotsho ngaphansi kandingakuchakawa. Ayi kubuhlungu bantu bakiphi lokhu okwenzekakwelakithi kuzizwa ubuhlungu kakhulukazi ukuzwa
abantu abafana nabo Malaki Nkomo obaba abadala impela bakhuluma sengathi yonke into right kodwa bezwa behoqa ukuthi basindwa ngamafutha bebe ningane ezingafundi ezigcwele izwe lonke kodwa bebekhuluma bethi hayi into sonke sihamba kahle kuzani PF kuhlungu kakhulu lokhu angazi abantu bakithi ukuthi siyophephelaphi angazi impela ukuthi siyophephelaphi kungani kanti abantu bengakuboni ukuthi kusila kudedelwayo amandla laka bawabolekana abantu bakithi siyolawulwa izani PF kuze kube nini kuze kube nini bantu bakithi ngiyabonga Studio 7 sengathi ngaqhubeka njalo isidlulisela lezi ndaba ezinandi siyabonga
Studio 7 linjani basakazi nabalaleli igama Kelvin Lotshwa ngisevokola kwamahlaba ayithwale kulondoda oke wakhuluma ngezinduna zakithi uthi izinduna zamabhatshi akusela lutho awuqinisile ndoda induna ibiyodwa kuphela disiswele lapha emela abantu nduna leyi onhlanhla yamangwe entaba zinduna manje zani yathi yakunanzelela yamxotsha akusela enye induna engiyaziyo enelisa ukumela abantu ngaphandle kwakhe abanye laba nje basebesidla imali zezanu vele bayisaba ukuthi bengathathelwa lokhu abakuphiwe izanu so vele akula lapho esiya khona ezingumhlambi kazalusile yabo
uchabanga thina simbona njengomthengisi awukwazi ukuthatha izinqumo uwedwa elele nonkosikazi wakhe endlini ethatha izinqumo awukwazi ukuthi lokhu ngaziwe nginobhala awukwazi ukuba namandla ngaphezu kwapresident wephathi awukwazi kwenzeka lokhu uwedwa uthatha isinqumo uthi uthweni uyarikhola abantu hhayi indoda musukudlala wena musukudlala ipolitics uyayazi inumba uyazi musukudlala nje awukwazi ukuthi ngoba unobhala usho ukuthi izinqumo singazithatha uwedwa ulele nonkosikazi wakhe endlini siyathatha izinqumo nasikwazi ukuthi izinqumo zithathwa yi-top six umhlawumbe kube le committee okuyiyona ediscipline abantu uthaba ngalibana wefunga kwakha yena njengoba ezibizayo ngolokhuze ngonobhala jikelele kofanele ukuthi ihlale phansi le top six ye-CCC yimadodelana kwenzeka iphutha la 1 2 3 4 5 senze njani ngicele lapha inkulumo hayi ukuthi le ayikuthi lele yedwa ngalene besiyavuka ethembi kukhulu abantu hayi indoda awukahle wena hayi la ngumthengisi we
Studio 7 ku Studio 7 ngabe livuka njani wonga umsebenzi eliwenzayo basakazi siyabonga sibonga kakhulu umsebenzi eliwenzayo alibani uNkulunkulu angalininga lisiyaphambili siyabonga ukuzwa izindaba ze Studio 7 hayi nanku umlayezo wami ngifisa ukuthi laba bebhinga laba abebhinga laba abathiyane la indunako le abayiyekeli njalo ngoba isisoze ibancede ngalutho bona ibabahluphekayo abahambe bevota votela lapho ofuna khona umuntu wonke ukhululekile ukuthi avotele lapho afuna khona abanjwa ngamandla kanti yena ubamba abantu ngamandla ufuna ukuthi kwenzwe nje ayisikho lokho ukubusa abantu ukuthi usuwabusa ukuthi benze intando yakho
ah ukhaliphani bugeni bakhona laba umuntu uyathula gituka angazwakali ngazi ukuthi uyabe seyishonephi ayiqhamuka sokusele nje usuku olulodwa angithi sonke lesi sikhathi la beqinisa amakhanda betshelwa benjalo nabo sengezo bakhona amakhanda amakhulu begijima besala betshelwa manje sekuyaqhamuka ukhaliphani bugeni wakhona sokusele usuku olulodwa nje ayesitshele ukuthi hayi usho ukuthi vele ma babenza lento bengaboni ukuthi bazohlangana ingqinamba ezifana zona lezo kanti umuntu manje eyathwala ikhanda yathi khona hayi kuzoba nenkinga bonke nje namagweta khona awuzitholi kuyafana nabo-witness Dube laba umuntu wathi bemtshela ukuthi e uyabona into abantu bayaphuma beze nje waphikisa kwaze kwaba yi-last hour last minute abantu fini bemtshela ukuthi wena ususele wedwa laye lokhu esadla hhayi hayi ngisoze ngiyeze kusasa uvuka sekukhulumele ibandla iyo phela nalento ezayo ezenziwa yibo bona laba okhaliphani phukeni batshela bazenza abantu abahlakaniphe sifuna ukuthi singabonakali ukuthi si-operator kanjani sizo-operator singenama-structures kwatintini bangena-ke nalabo ayi confusion elaphana umsangano laphana hayi bo sisixolele thini
lawo-ke bekungemazwi enu lina balaleli bethu siyabonga
Is it? ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni sukusela ngenyanga ezayo ikanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-half past 7 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-half past 7 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-half past 9 ntambama lango-half past 11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Hayi, siyabonga balaleli isikhathi du. Kutsho ukuthi sesiyadibana kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu-Chris Gande. Silazo njalo ezinye lamhlanje ntambama ngu-half past 7.